sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 31 kuMpalakazi 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
iZimbabwe ineminyaka eminingi edlula 20 kungena umuntu oseke waqulwa lapha eZimbabwe, okutshengisela ukuthi abantu bebevele bengasaqunywa.
Le Zimbabwe selesule kusisekelo sombuso elizwe isigwebo sokulengisa abatholakala belecala lokubulala lokunye.
Into yokuthi uzafika abe ngu-enjiniya kuze kube ngaleso sikhathi abe ngu-teacher, kakufike leso sikhathi abe yilokhu lalokuyana kufike leso sikhathi, umzimba kawusavumi, ingqondo ayisavumi.
Le Zimbabwe likhuphula iminyaka yokuthatha umhlalaphansi. Abantu abaningi bafisa ukuba umnyaka omutsha ube lenjabulo nentuthuko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. EleZimbabwe selesule kusisekelo sombuso welizwe isigwebo sokulengisa abatholakala belecala lokubulala lamanye amacala. Lokho kwethulwe kumbiko oyithulwe lamuhla kuphetshana le-statutory instrument okuvezwe ukuba akulamthethwandaba okumele ugwebe umuntu ukuba alengiswe. Umthetho lo ozakaziwa ngokuthi i-Death Penalty Abolition Act uzakwenza omahluli bedali le-Supreme Court besule izigwebo ezafakelwa abasentolongweni bagwetshwe kutsha ngendlela ababona ukuthi ilandela imithetho yelizwe. Umthetho lo upasiswe lidale lephalamende wasayinwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa, yena othi waphosa walengiswa esakhula ngesikhathi sempi yenkululeko eZimbabwe. Kodwa kulabanye abaphikisa ukwesulwa kwesigwebo lesi abathi abanye abantu sebezakwenza santando. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Kucaca Phulu oligqwetha njalo omele ibulawayo edale le-Senate ekubandla le-CCC.
I-Constitution yeZimbabwe kususela ngo-2013 yavele yatshintsha umumo we-death penalty. Siyakwazi ukuthi kudala wawusukangele ekhothi asithi ulecala elidinga ukuthi ube ne-death penalty, ujaji wayephoqelela ukuthi ahle akunike i-death penalty ngaphandle wena ungatshengisa izizathu zokuthi icala lakho awulenzanga ngendlela elesihluku. Kathesi sekuthiwa umuntu angenza icala kukuye ujaji kumbe inkantolo ukuthi ibone ukuthi angakunika yini i-death penalty, sekukhangelwa ukuthi wena icala lakho belinesihluku yini. Sokukuprosecute ukuthi akutshengise. Kodwa i-constitution yakathesi yasesithi yona iyavumela iparlamente ukuthi yesule icala le-death penalty kumbe ililethe futhi. So kwashiyelwa iparlamente. Ngalesi sikhathi-ke iparlamente isikhethe ukuthi akwesulwe i-death penalty. Ngoba i-death penalty kwakukhangela yayivele yona isi-aplaya kuphela kubobaba, omama babe out, labantu abangaphansi ababetween 18 and 69 years.
Kulabanye abathi khonokho okwenzakalayo kuzayenza ukuthi abantu babulawe mahlana nje, asikho khonokho.
Ye, abantu balakho khona balawo nalo mbono. Ngesikhathi kuvalwa i-constitution baningi ababesitsho njalo. Yikho kwacina kuthiwe kuzatshiyelwa iparlamende ukuthi bone ukuthi kuhamba njani. Kodwa abacubungulayo, ama-researchayo, bayakwazi ukuthi ungayelizweni ele-death penalty uzathola ukuthi i-rate of murder iyabe ilokhu ilingana laselizweni elingena-death penalty. Zikhona ezinye izizathu ezenza amazwe abe namacala, izinto ezinjengayi-ikonomi, i-history yezimpi ezake zaba khona. So akuhlali kuliqiniso. Kodwa okwakathesi iparlamenti kukhangelile yakubona ukuthi i-death penalty leyana kayisincede. Plus iZimbabwe zineminyaka eminingi edlula 20 kungena umuntu oseke waqulwa lapha eZimbabwe, okutshengisela ukuthi abantu bebevele bengasaqunywa. dari death penalty wakukhangelela uzathola ukuthi ku-America abantu abaningi ababulawayo ngabamnyama lapha before 1980 abantu ababulawa ngabemathebeleleni it's always applied ngendlela yokuthi edistrictageta ama-populations so ngokuningi okunye okukhangeleweyo khono ngiyakwamukela lokho okwenzakeleyo emayelana ne-death penalty.
Lo mnumzana kucaca phulu igqwetha njalo emela ibulawayo edalele parliamente kubandla le-CCC obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. EleZimbabwe selikhuphule iminyaka yokuthatha umhlala phansi yafika kwengamachumi ayisikhombisa i-70 isuka kwengamachumi ayisithupha lanhlanu i-65. Uhulumente kavezanga izizathu zokwenza lokho kumbiko awethule izolo. Umthetho lo ukhangelelwe ukuba uzaqala ukulandelwa kusasa. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana efidlela Ncube ingcwethi ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Yinto ebuhlungu kakhulu kulabo abasakhulayo singakhangela abantu abaningi abangelamsebenzi labo abasebancane ngakho ke amazonke ayadinga ukuthi babe yibo abathola imisebenzi ngokuba yibo abasadinga ukufunda yibo abadinga ukufundisa abantwana ukuthi bakhulise imindeni yabo ngakho ke bayadinga ukuthi babe semsebenzini okwedlula abantu abadala kuzalimaza kakhulu abasakhulayo lokhu ukuthi abantu abadala bahlala isikhathi eside esingaka emsebenzini.
Yes, siyabona njalo nxa umuntu sekhulile uthi ahlale emsebenzini kuze kuyefika iminyaka engako efakwe nguhulumende akusindi khonokho?
Kuyasinda kakhulu, kuzaba nzima ukuthi abantu abadala kangako bahlale emsebenzini afike ngo-8 kuze kutshaye u-4 elokhu esemsebenzini esebenza ngobuchopho. Asonto elula leyo. Uyawubone nje abantu nxa sebekhulile yimvelo ukuthi abe sethanda ukuthi aziphumulele alale axoxe nabazukulu kanjalo. Into yokuthi uzafika abe ngu-enjiniya kuze kube ngaleso sikhathi, abe ngutitshala kufike leso sikhathi, abe yilokhu lalokhuyana kufike leso sikhathi, umzimba kawusavumi, ingqondo ayisavumi. Kuyimvelo, asonto okuthiwa yinhlamba. Sonke sikhula sifika lapho siyafuna ukuthi siyephumule. Imizimba abasoze kwenelise, ingqondo zabasoze zikwenelise, kusho khona ukuthi okuyabe kusenziwa kuza kuwa izinga lakho esingathi iquality ngokuba babe senza babe ngenelise engqondweni zabo lasemzimbeni yabo.
Kambe kuyinokwenza uhulumende akwenze khonokho?
Izikhathi eziningi esikunanzelelayo ukuthi kuyakusuke kukhangelelwa abangane ngoba phela nanku abantu bayakhula, kube sekuthiwa khona ayikabahlale emsebenzini labo babe lokho besondla abantwana bekhona laphana. Abasela abantwana abantu abaku-70 abaku-60 ngogogo labokhulu. Ngakho-ke kakukhangelelwanga ukuthi babe belokhu bebambelele. Kanti-ke futhi singakhohlwa ukuthi lalokho okwamanye amazwe kuyabe kuthiwa khona abantu kabahlale isikhathi bangaretire masinyane kuyabe kubanga ngokuthi abantu bayakwazi ukuphila isikhathi eside kulawo mazwe esithi thina i-life expectancy. Kwelethu ilizwe abantu kabafiki vele leyo mnyaka abangaki bephila. Ngakho-ke angazi ukuthi ngobani abazabe lokhu besemsebenzini ngaleso sikhathi ngokuba iminyaka yethu iyaphunguka ngendlela yokuthi ezempila kahle kazimanga kahle elizweni.
Lowo umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi mhlaka 9 kuzibandlela amahofisi wonke kahulumende azavalwa. Ukukhalelwa owayengumongameli uJimmy Carter obhubhe ngesonto eseleminyaka yokuzalwa elikhulu. Umongameli Biden uthi usuku lolu olwe-National Day of Mourning luza kuba lusuku lokuhlonipha umoyi. UCarter wakhokhela leli lizwe kusukela ngo-1977 kusiya ku-1981. Ngesikhathi ekhokhela elemelika lalibhekane lenduvo zomnotho kanye lokuthunjwa kwesizalwane zayo kwele Iran. Loba isikhathi sobukhokheli bakhe sikhunjulwa ngenduvo ezahlangana lelizwe, uKhatha waba ngomunye wabakhokheli bemelika abaphumelelayo kakhulu ngemva kokuthiya isikhundla sokuba ngumongameli. Wabumba inhlanganiso yeKhatha Center ngo-1982 njalo wasebenza kweminyaka edlula amachumi amane ekhuthaza umbuso wentando kaZulu, ukuvikelwa kwamalungelo oluntu kanye lokwenqabela imikhuhlane emhlabeni wonke. ukuhlaziya lolu daba. Sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Tim Muringai.
Kuqakathekile ukuthi umnumzana Biden afake lelo langa ngoba uMongameli Carter wayeqakathekile ngezinto azenzayo for iMiddle East lathi eZimbabwe. Nguyo wancedisa ukuthi kube lama peace talks eLancaster laphana abadala bethu sibengasizwisisani. Waba yigarantio yokuthi babezanika i-new government the finances ezokuthenga umhlabathi, but kwathi sokungena umnumzana Ronald Reagan akusayenzakalanga.
Emelika, kukhona na akwenzayo esingathi kuthakazelelwa nguZulu kumbe impumelela eyabakhona?
Wayezama laye ukuthi kube le peace kungela into zempi esizibonayo kathesi in every administration. Kuqaliswa khona ukuchana kwama-countries lani and iAmerica ichuchisa ifaka lamasotsha ahamba ancedisa whichever side abalifuna ukuthi linqobe.
UZulu lapha eAmerica uzwa njani kulandela ukubhubha kukamnumzana Carter?
I think it's a mixed bag. Ngoba sibona ama Republican amaningi bathi yena was one of the worst presidents, and ama Democrats athi he was one of the most successful peacemakers. So ungathiwa it's a mixed bag ukuthi abantu bambuka njani in his 100 years. But siyakwazi ukuthi umnumzana Carter was more of a power force after his presidency, ngoba ama elections wonke phansi lonke jikelele sengathiwa sele yardstick eyokumeasure ukuthi ama-elections kumele ahambe ngale ndlela everywhere in the world. Abantu be-Carter Center ngathiwa yibo abahambayo betshaya ama-observations, and then ma kungathiwa kulo kungazwisisani yibo ababe-mediator.
Lo ngumnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esilandelayo ezombusazo eMelika, obesecingweni loTaboka Ngcobe weStudio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abedlula kancane amachumi ayisikhombisa i-71 abafele engozini yemota lamhla ewele emfuleni esabelweni sebona kwele Ethiopia. U-Ahmad al-Sharam, mkhokheli omutsha wakwele Syria owagqinqula uhulumente ka-Bashar al-Assad, uthi uza kwenza kube le nkululeko njalo kungakhahlanyezwa abantu elizweni leli. Abantu abaningi bathi umnyaka ka-2025 uzafana leminye iminyaka ngoba impilo iza kuba lukhuni njalo isimo somnotho sizaqhubeka sisiba sibi. Ukuswelakala kwamagetsi lokungani kuhle kwezulu lakho kuyabethusa. Abanye bathi balethemba lokuthi impilo kungenzakala ibe ngcono, kepha izifiso zabo zomnyaka omutsha ka-2025. Intatheli izindaba eStudio 7 u-Ezra Chisa Swanda uxoxela abanye babo.
Abantu abaningi bebedonza nzima umnyaka 2024 esiwugqibayo. Abanye bathi lawo 2025 esiwusungulayo kukhanya kumnyama. Unkosazi Bianca Moyo kalathemba.
Sazi next year ukuthi kuyahamba njani, 2025 sizomngena kanjani, akula Zulu, akula mali, eyi sekubeka nje. Lama elections asephuzile ukufika 2028 ukuthi sivote, sifone ukuthi kuyalandelana njani, kumbe 2025 yena usiphatheleni.
Umnumzana Dumile Boroboza uthi ukhangelele ukuthi abale mali basize abahluphekayo njalo bafeze abakuthembisayo.
Ngikhangelele i-order yeZimbabwe, bakhona labo ochivayo abale mali abahamba benika abantu abaphumeleleyo kulokuthi ngabancedisa ezibhedlela, imigwaqo, ukwakha izikolo. Ngikhangelele njalo ukubana khonokho esathi sikhula kuprovince ukuthi ngo-2000 umuntu wonke abe lendlu, umntwana anelise ukuya esikolo engabhadalanga ischool fees. Kakubuyele kulokho abasithembisa khona ngemva kwenkulumo ukuthatha inkululeko.
Okungale kuhle kwezulu kwenza abaningi besabe indlala engaba khona. Ukhosazana noMandla Golide ngomunye wabo.
Sitholile nje izulu elincane. We just hoping ukuthi next year sizithwale nzima ngamanzi lalokho esikulimile emasimini. We just hoping for the best ukuthi izulu lele linaso maybe lingacontinue futhi la next year. Ezelo ukuthi sithola amanzi edamu wekugucela amagezi lezilimo zethu esizilimeleyo zithi ukukhula sithole ukudla.
UPrince Juma wale myaka engamathumi amabili lasikhombisa 27 uthi kazange asebenze kodwa ulethemba uzathola umsebenzi ngo-2025.
Sizayithola imisebenzi njalo siyabe siyithola imali lapho siyabe sisebenza khona. So sithembe njalo ukuthi 2025 sizayithola imisebenzi.
Lawrence Dube ngosakhulayo leminyaka engamathumi amabili lange-21 usekolijini kwamanje njalo ukhalele umnyaka 2025 ukuthi ube muhle.
Okokuqala ukuthi ngibhale imihloliso yami ngipase ngiphumelele lami ngigraduate. Lokuthi njengelizwe sithuthuke ikakhulu endabeni zamagetsi lamanzi okusihluphe kakhulu lonyaka. Ukungabi lamanzi kakhulu emalokitshini lalo abantu abaningi kubangela imikhuhlane enjengabo-cholera. Njengomuntu osesikolo kweze-health mbona kumele njalo kufanele ukuthi udaba lwamanzi lolu lunqotshwe. Njalo ngifisa ukuthi ngomusa wenkosi kube lamathuba emsebenzi avulekayo. Ontanga bami bangajoni behlezi kodwa bezithole besemsebenzini.
Umnumzana Mohani Moyo uthi bekunzima kwabasakhulayo eZimbabwe.
Sithwele nzima nje singabantu abatsha nje kuphela umnaki iphomba ukubuye idlule iphela kulanto esiyenzayo. Akulamsebenzi, akulamali but hayi. Ngiyathemba ukuthi 2025 engasiphathela nje okungcono njengoba sesingena ku-2025. Ngiyathemba ukuthi engxenye mhlawumbe into zingasitshintshela thina abatsha sithole imisebenzi, sibe lokusebenza lathi sibe lezimuli, lathi sikwazi ukuthi sibe lendlu sithe ngama-stands lathi. So ngiyathemba ukuthi 2025 lo uzasenzela nje kuhle thina abatsha.
Kukhona ukhangelelwa unkosikazi Sifosiwe Nhliziyo ngomnyaka ka-2025.
Umnyaka ka-2025 ngikhangelela ukutshintsha kwe-economy. Istability yemali, impilo itshintshe, uphileke kuleli lizwe.
Ubuhle Ncube ufunda uform 2 uthi ufuna ukwenza kuhle esikolo.
Ngomnyaka ka-2025 ngikhangelela ukupasa amathemu ami wonke from term 1 to term 3 lokuthi ngikwanise ukujoyina ama-clubs wonke ngifuna ukujoyina njenge-basketball.
Amaphupho ophumelela akhona kuningi labantu ngomnyaka omutsha ka-2025 sengazi ukuthi izinto zabatshintshela na. Abanye bathi ukukhala akusizi, oqathele ukuphuma lamacebo okuphila phakathi kobunzima bona labo bebonga umdali ngesipho sempilo. Ngimele sithu 7 kobulawa ngithi happy new year, ikamla mungeza Jesus Band.
Ukudaba olufanayo lanxa izizalwane zeZimbabwe zesithi ubumunyu kakhulu umnyaka ka-2024, iningi lithi ziningi njalo zinkulu izifiso abalazo ngomnyaka omutsha. Uthuso Khumalo wasethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Sharon Dube osebenza kwele South Africa uthi isifiso sakhe somnyaka omutsha ngesokuthi abe ngusomabhizimusi omkhulu ohloniphekayo.
Happy New Year, happy. Phelele 2024, ngiyawisha ukuthi 2025 mangaqala. Umuntu ayiqalela ibhizinesi yakhe njengoba nje sisemazweni qale nje ibhizinisi elizohamba kahle. Happy new year kuye wonke umuntu.
Umlobo wezingwalo zesiNdebele unkosazana Mercy Mvundla uthi phezu kwenhlelo alazo ezokuqhubeka eloba emnyakeni omutsha ufisa kube ngumnyaka wenguquko emhlalweni yabeZimbabwe abasebenza kwele South Africa.
Siyafisa futhi lokuthi njengabantu abangaphandle kwelizwe lakithi ikakhulukazi ngendaba ye-documentation ukuthi sikwazi ukuthola amaphepha a-right abantu besihlale ngokukhululeka ngoba njengamanje wonke umuntu akahlalisekanga asikuthola ukuphumula.
Umnumzana Rambo Sibanda odabuka eBhubhude eTsholotsho kodwa osebenza kwele South Africa uthi ufisa kube ngumnyaka wokulunga kwesimo ekhaya.
ingathi ilizwe lakithi lingabuya libuyele esimeni salo sakudala sikwazi ukuthi siye lithuthukisa izwe lakithi ngale misebenzi nale esiyenza kuleli izwe lala eSouth Africa. Ma kungabe kwenzeka sithole lawo mathuba ukuthi sikwazi ukuthi siyenze le misebenzi kwelakithi izwe lokuzalwa.
Unkosazana Sharon Ndlovu obesekhaya ngesikhathi seKhisimusi uthe eminyakeni omutsha ufisa uhulumende alungise umgwaqo osuka eBeitbridge usiya koBulawayo ngoba abaningi baphelelwa zimota lempilo zabo kulo mgwaqo.
Kuhamba kanjani ukuthi singabi lo mgwaqo phezu kwemali engaka esikhiphe eboda? Kanti akhulumele yami imoto encane engikhuluma ngayo ukuthi ifile. TIP bambhadalise 950, iZimra 500, sort of get pass 180. Imali zethu zena lezi zibhadalayo ziyangaphi zingalungisa umgwaqo?
Usomabhizimusi eJohannesburg umnumzana Dan Maphalala Mabunda uthi umthandazo wakhe omkhulu ngokuthi kube ngumnyaka wokuqeda umkhuba okubulala mahlayana abantu emhlabeni jikelele ukuze kuvikelwe impilo zabantu ikakhulu emazweni ancindezela amalungelo oluntu.
Ngifuna utshintsho ukuthi kube notshintsho ku-United Nations. After ngibone into eyenzakala eGaza abantu babulawa, and ngibone abantu babulawa endaweni eziningi kuMozambique, ngibone abantu babulawa kukho umuntu okhuluma nalana eSouth Africa nje asikho safe unless uthi ulungise lento. We must be protected emhlabeni wonke jikelele.
Amaphupho eningi lentsha abalisa ukuphumelela ezifundweni, ukugava ulwazi lomakhono athiyeneyo, kanti abanye bafuna ukwenda lokuthathwa ngo-2025. Iningi labasemazweni bathi bafisa ukwakha imizi ekhaya, kuthi labo abathanda impilo emadolobheni bafisa ukuthenga izindlu ezibiza bona. Abathande zombusazwe bathi bafisa u-2025 abaphathele ibandla lezombusazwe elitsha elizabalethela inguquko okukade bayikhalela eZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguTuso Khumalo.
Kulaba sakhulayo abathi balethemba lokuthi umnyaka ka-2025 uzabalethela injabulo lenhlala kahle, kube labanye asebelahlithemba abathi akukho kuzaguquka ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. UTobias Mutsingwa weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
U-Addington Mpofu osakhulayo okubandla leZANU-PF koBulawayo uthi kuningi okuza kwenzakala ngo-2025.
So sisiya ku-2025, it's a good time where ukuthi ukhokhelwa i-experience yonaleyi obelayo ku-2024 ubusukhangela ngelinye ilihlo, ngelihlo elibanzi and elikhokhelwa i-experience yonaleyane ka-2024. And as young people we are optimistic because it's a renewed hope. Sesilethemba lokholo lokubekezela okurenyiweyo okutsha, you know, kubhustiwe kasha.
Kodwa u-Eric Gono owake waba kudale lephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change ngomunye wabathi akusoze kube lenguquko kwezonotho lezombusazwe ngomnyaka ka-2025.
Xa sikhangele kathesi akula ma-opportunities for abasakhulayo, akula misebenzi, akula industry. And i-government yeZimbabwe nxa sikhangele i-budget ka-2025 ayikhombisi imizamo kahulumende ekubana ivule ama-opportunities for wabontanga. Lokhu kutsho ukuthi ontanga bazaphelela kuma-drugs, ontanga bazaphelela ekubeni ngama-street kid, ontanga especially abesifazane sizababona sisabaningi emgwaqweni bethengisa imizimba.
Uthi abasakhulayo kumele bezilwele ukwenzela ukuthi bephile ngcono eZimbabwe.
Kusezandleni zabontanga ukuthi bazayekela i-government ibaphilisa ngalindlela kumbe bazathatha imizamo lawo abazayibona eyenziwa ngamanye amazwe, eyenza abontanga ngamanye amazwe. Sibona bona lapha eKenya bayefostile i-government yaziyazama ukulungisisa, siyababona beMozambique labo bayaziveza ukuthi abajabulile ngendlela i-government e-operate ngayo. So singazi ukuthi abalapha ekhaya bazoyenzani, but nxa ngabe bengayenzanga lutho impilo yabo ibhekane lobunyama obukhulu kakhulu.
Ingcweti ezimeleyo ebona ngezabatsha uNkosikazi Mavis Sibanda uthi abatsha kumele bezithuthukise.
Intsha yiyo ikakhulu esikhuthazana layo sengameleli ukuqhatha abaqhathe labo bebe ngabaqhathe befunde ukwenza amabhizinisi mina lokho kuyangithokozisa ngoba kuthi ukuthi intsha isiyaphambili isifuna ukuqhubeka ngomsebenzi ngathi xa sesiyahlala phansi abantu bethu bazasigcina ngoba besebekwanisa ukuzisebenza amabhizinisi wonke akhona emhlabeni aqalwa ngabanye abantu kanti kwehlulani ukuthi umntanami aqale umsebenzi ngalokho.
Osakhulayo ohlala eHarare olebhizimusi lokuthunga u-Immaculate Kwashira uyakusekela lokhu.
Ma ungawa njengomuntu kumele usukume uzithintithe. It's not the end of your life. And I've learned ukuthi kubusiness kumele ulungiselele ubunzima and kumele uqine ube liqhawe. Ma ubunzima bubuya bhekana labo ngqo udinge ama-solutions. Yes, it's normal as a mom ukuthi siyathwala imthwalo eminingi. So ma ukuthi umuntu ongumama ezimisele, there is nothing that can stop him.
Akwaziwa ukuba kuza kuba lenguquko kumbe hatshi eZimbabwe okuza kwenza abatsha bezithuthukise ngomnyaka ka-2025. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Abanini bamabhizinisi asathuthukayo bathi lanxa besamukela inyathelo likahulumende lokuthi babhadalele impahla zabo umthelo wama-taxes, kufanele kucace ukuthi uhlelo lolu luzaqhutshwa njani ukwenzela ukwenqabela inkohlakalo. Ukuze sihlaziye lolu udaba sixoxele umnumzana Prosper Masibi, umqoqo wenhlelo kunhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation i-VZET kobulawayo.
Njengenhlanganiso siyayamukela kodwa ekwamukeleni kwethu sifuna ukuthi kube le-clarity. Isektha leyi ilabantu abathengisa ama-fruit and veg, isektha leyi ilabantu abathengisa i-clothing, kulama-welders, kulabantu be-transport. So the question now ku-government ukuthi how are you going to distinguish these sectors, yehlukanise. Because when the government was saying informal sectors they should formalize, thina njengenhlanganiso way for that. No, let's formalize ngoba kulema privileges amaningi ngokuformalize. Kodwa khona pha uformalization yangkhona, nxa sekuza kuya ama-taxation system manje, so sebesifuna ukuthi ube clear, wazakale njalo ukuthi asoze kube labo corruption abazatholakala khona lapho. Ungakhangela ini economic perspective imishina leyo ukudura kwayo le installation and everything vis-a-vis the tax abazayithatha ebantwini ngelihlo lami akuhambelani. I-government sibile funa ukuthi ithole imali from the taxation system but at the same time is in care more debt.
Siyezwa njalo ukuthi uhulumende uphakathi kokudingisisa abangabhadali umthelo nxa bethenga impahla neminye nje imithetho. Nakho linyathelo elihle yini lokhu kumbe akuphathi kuhle abasebenza kumabhizimusi asathuthukayo?
Thina njengenhlanganiso sithi akumelanga sikhangele izinto ezifikile ezindlini zabantu because laphana sebesesiphambanisa i-violation of privacy yabantu. I-government futhi ifake ama-boundaries okuthi vele akusoze kube lethuba lokuthi kungene impahla ezivela kwamanye amazwe zingekho dikade. Ungakhangela kwemazweni lawa esingathi ngama-developed countries, it's very difficult ukuthi umuntu engenise impahla from outside ezileta engazidikleyanga. Thina kusehlula njani? Kodwa okusalayo i-government before isiyangena door to door trying to confiscate ama-goods lawa from abantu ukuthi angene njani bengelathi ukuthi i-government kuze yona ikhangele the elephant in the room, which is the corruption from ama-institutions abesema-border post avumelayo ukuthi impahla zakhona ze zingene zidlule bele kuhlahlaleza zibuye ngama-aeroplane ukuthi ziyalengela ezindlini zabantu ziyadlula kuma-roadblocks zidlule endaweni eziningi.
Labonga abanye umnumzana Prosper Masibi, isiphathamandla senhlanganiso ye-VZET esixoxelaye okobulawayo. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo yimi uzithandekile Mhlanga.